Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhla ka 26 Mbimbitho 2018 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Namusa eparenya sabade nomsebenzi okuthi idemonstration sahamba emahofisini eyokuthi siyacela ukubona umkhulu wakhona udokotela uOL Mbengerano wala ukuphila.
Odokotela abasebenza ezibhedlela zikahulumende abaphakathi kokukhalala umsebenzi batshengisele njalo lamuhla esibhedlela separirenyatwa eHarare. Amapolisa abikwa anikezwe ubufakazi obuveza ukuba umkakhe kawayengumongameli umnumzana Robert Mugabe, unkosikazi Grace Mugabe, wayephakathi kwemsebenzi yenkohlakalo. Umongameli Emerson Mnangagwa namhla utshele emhlangano wenkokheli zezinhlanganiso ama-CEO emhlanganweni we 2018 Africa CEO Forum owenzelwa kwele Ivory Coast. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Odokotela abasebenza ezibhedlela zikahulumende abaphakathi kokukhalala umsebenzi bathi batshengisele lamhlanje esibhedlela separirenyatwa eHarare ngendlela yokubamba uhulumende ngamandla ukuthi angezelele iholo labo kanye lezinye indingeko. Udokotela Mxolisi Ngwenya esiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abodokotela eZimbabwe Hospital Doctors Association uthi odokotela abancitshi abazingcitshi emkhuhlaneni etshiyaneyo asebeqhasile kulokhu ukutshengisela labo besithi lawo awaqhubi kahle umsebenzi ngoba bengancediswa ngodokotela abaphakathi kokukhalala umsebenzi. Ungwenya wengezelele wathi ziningi izigulane ezingelatshwayo ngoba odokotela bebutho la lesizwe abasesibhedlela abenelisi unceda wonke umuntu odinga usizo. Usithandekile Mhlanga we Studio 7 uxoxe lo dokotela Ngwenya yena oqala ngokuchasisa ukuthi batshengisele besenzani lamhlanje.
Namusa eparenya sabade nomsebenzi okuthi idemonstration sahamba emahofisini eyokuthi siyacela ukubona umkhulu wakhona udokotela uOL Mbengerano wala ukuphuma. Sasuka khonapho-ke sasesidemonstrata eparenya sayonke kodwa kakulalutho osebenzile namuhla.
Kuzaze kube nini liqhubekela phambili kukhalala umsebenzi nxa uhulumende lokhu engalilaleli?
Kwaziyo ukuthi uhulumende okokuqala uyafuna ukuwethuthela amadokotela ukuthi ngebhekeni-30 sikustrike namhla sike-26 uzathi usexoshe amadokotela wonke akustrike umsebenzi. Okwesibili ukuthi uhulumende kathesi uthi nawo amadokotela aqedile emsebenzi eseZimbabwe okumele engene emsebenzini engamajunior doctors kababuye bezoyenza ama-interview ezibhedlela lezo abafuna ukusebenza kizo, okuyinto engakaze iyenzakale. Okwande ukwenzakala unyaka lonyaka yokuthi amadokotela ayalobela imisi esitsho ukuthi wona afisa ukusebenzela na, bese kuyaphuma ibisi ebhalwe ibizi likadokotela lesibhedlela afakwe kiso bese kuhanjwa kuye lungisa amaphepha khona ngalo. Okwama-interview lokhu sikubona kuyindlela yokufuna ukuhlukanisa amadokotela bebethuthela ukuthi bazaswela umsebenzi bona sebeqedile ukugraduata e-University of Zimbabwe.
Sizwe njalo uhulumende esithi odokotela bebutho bazancedisa ezibhedlela baphathisa ngokweneleyo yini?
balutshwane kakhulu njalo iningi labo ngabanayo i-experiensi eyokuthi behambe bekwanisa ukuthi bahamba isibhedlela ngendlela esibanjwa ngaso ngamadokotela amakhulu. Sikhuluma nje amadokotela amakhulu amaningi lawo asekuyeke izikhathi phansi ngoba namuhla bekuyibo akade bephambili kwale demonstration besithi labo kasabasayi emsebenzini ngoba kuyade kuyibo akade bebambela oma-emergency amalutshwane akade kule ncwadi evele kwi-department yamadokotela amehlo i-ophthalmologist bebhala besithi labo hhayi sebekhathele ngoba uhulumende katengiseli ukuthi udaba leli uluthatha ngendlela olusinda ngayo katengiseli ukuthi lube sisinde kibo. So-ke amadokotela lawo amanye amakhulu iningi lawo waphela hhayi kabasakwanisi.
Lo-ke ngudokotela Mxolisi Ngwenya, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abodokotela eZimbabwe Hospital Doctors Association, ubekhuluma le-Studio 7 ecingweni eseHarare. Umongameli Emerson Mnangagwa namhlanje utshele umhlangano wenkokheli ezithiyeneyo ama-CIO emhlanganweni we-2018 Africa CEO Forum oyenzelwa kwele Ivory Coast. Umnangagwa utshelela umhlangano ukuthi abafuna ukuzosungula amabhizimusi bengethuswa ngumthetho wokuthuthukisa abensundu o-indigenization ukuthi awusoze ubenqabele ukwenza umsebenzi eZimbabwe ngoba sowaguqulwa ukuthi awusabambi ngamandla wokuza ukuthi baphe izizalwane zeZimbabwe ingxenye yezabelo zamankampani abo. Kusenjalo bakhona sebeqalisile ukukhonona ngehambo zikaMnangagwa besithi seziziningi kakhulu njengalokho kwakwenziwa ngowayengumongameli umnumzana Robert Mugabe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungulayo zombusazwe umnumzana Ngqabutho Nicholas Mabena.
Ekuqaliseni sithe sikuzwa thina besikuzwisisa angani uzama ukuthi eyazise abangani bakhe umba abakhokheli abeseSADC ukuthi nguye osengumongameli njengoba iSADC kuyiyo vele siphakathi kwayo ukuthi iZimbabwe ingancediswa njani ukuthi ithuthuke kwezomnotho. Manje ke nxa esesiya kubo Ivory Coast kasibona ukuthi Ivory Coast e-West Africa khona ngale ingasincedisa njani esimeni esiphakathi kwaso khathesi kulezi thembiso ezingengazenzileyo egcotshwa ukuba ngumongameli kawukabi lo msebenzi owodwa esiwutholileyo esikubonayo kusayina kuphela izivumelwano kodwa ongelaluthola ukhona. Sibona ngani thina usehamba kakhulu ngoba labo abe-Ivory Coast kumbe singathi thina abaholi bamanye amazwe abaku-African Union yibo kade labo eKigali bokumele ukuthi ngabe ukhulume lawo besekigali kulokuthi abeseqala futhi ukuthi abahambele ngamunye ngamunye emazweni abo. Kasiboni thina esingathi nayo i-strategic location ukuthi sinceda kanganani i-Ivory Coast.
Ye, siyabona mnumzana ukubana ukhetho soluseduze. Umgabe nganguye kade ngumongameli, siyazi ukuthi sikhuluma nje ama-interface lana esewayenza ngase kungokunye kuluthuli kukhankaswa. Kodwa uMnangagwa yena sikambone khankasa, simbona nje esiya phandle kwamazwe. Ubona njani nxa ukhangela ukuba nokhetho soluseduze?
Lokho kuyasitshengisela ukuthi uMnangagwa uyakwazi ukuthi uzawina ngoba ukhetho luphethwe ngabe military, kutsho ukuthi kukhona abakwaziyo thina esingakwaziyo ngoba njengoba usitsho ukuthi kusukela ngo-2013 iZANU-PF kayizange ihlale phansi zathi siqeda ukuya ekhethweni ka-2013 baqala futhi kuye ebantwini besiyakhetha ama-professional executive committees abo. Bathe beqeda lapho baqala-ke ama-rally zikaGrace Mugabe kuze kuxotshwe uJoyce Mujuru. Bathe besuka lapho uxotshwe uJoyce Mujuru ngo-2014 baqala futhi ama-youth interface rallies agcine sexotshe yena uMnangagwa. Sekusuke ukungenela kukaMnangagwa iZANU-PF kayikabuyeli ebantwini ukuthi yenze lokho esithi ngama-rallies.
Lo-ke ngumnumzana Ngqabutho Nicholas Mabena, ingcwethi ecubungulayo zombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo.
Okay. belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama magagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 la ku 13860 kilohertz.
Abenhlanganiso ezisebenza labasakhulayo phansi komanyano weNational Association of Youth Organization le Council abacha ukuba babhalise ukuze baphatheke kukhetho oluzayo eLeave No Youth Behind campaign bathi bafuna ukukhweza emthethwandaba udaba lokulungisiswa kwezinye zezigaba zesisekelo sombuso esitsha. Umemvis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Abasakhulayo laba bathi isisekelo sombuso sipha wonke osefikise iminyaka elithumi lasitshiyagalombili 18 years ilungelo lokuba abhalise kugwalo lwabalelungelo lokuvota ukuze aphatheke laye kwezokukhethwa kwenkokheli kahulumende elizweni. Kodwa isisekelo sinye bathi sibetha iminyaka etshiyeneyo kwabafisa ukuncintisa ezigabeni zonke kusukela esokuba ngummeli wezakhamizi kusiya kwesikamongameli. Omunye wabaphatheke kumisebenzi yokucubungula ngezombusazwe elizweni umnumzana Chelesani Ntungagwa uvumelana nabasakhulayo laba kuzikhalazo zabo kumithetho ephikisanayo lapho sekukhulunywa ngodaba lweminyaka ekuncintiseni lasekuphathekeni kukhetho. Kodwa uNtungagwa ubaxwayisa ukuba bakhulume ngalizwi linye.
Kufanele ukuthi inhlanzi awusuze uphonge ukuthi inhlanzi ngamawemusi. Ubona ma kuyukuthi inhlanganiso la emele abasakhulayo abatsha balelungele ukutshela abatsha ukuthi lina lingayivota ma into zingakalungiswa. Akuncedi lutho, bayakwazi ukuthi ontanga laba yibo abaningi singathi kupopulation yeZimbabwe, yibo abakhangelelwe ukuthi khona bazavota ikakhulu abantu abale singathi iminyaka engu-18 kusiya ku-21. Laba balelungele ukutshaya umkhankaso behamba kumaphalabeni besithi umthetho lowo ukuthi nalivote kulo mthetho lowo ivoteni liyayilahlela egangeni lingayi, sibone ke ukuthi kuyaphumane kusalungiswa lokho. Yikho mina nsithi khona amanyathelo amaningi kumele abantu becabange, ngoba ngokuya kwesikhathi phela ukuvota yikunika ilizwe ezandleni zomunye umuntu.
Uyabaxwayisa njalo ukuba behlukane lomkhuba wokuvuma ukusetshenziswa kwezodlakela ngabafuna lezi zikhundla zaphezulu, kodwa bancintise labo ngobuningi njengesibonelo sokutshengisela ukuba sebezimisele ukuphatheka kwezombusazwe.
Iningi labantwana lebonabo mbeni ontanga bebesetshenziswa abadala bepolitiki benika utshwala, benika into ezibhenywayo, bengaziniki labo ithuba lokucabanga. Bekunjalo, akula ndaba ukuthi bekuyiphi inhlanganiso engaba yizanu mbeni MDC. Ukubona kwami-ke kufuna ukuthi ma besenza njalo le nhlanganiso enayo idingeke labo bantu abangangena kulapho akumele kungenwe khona. Ma sebehambisa udaba kumbeni kuphalamenti kungabe kungaphi, ubona kwami kuyabe kungcono. Akuncedi ukuthi bephonge ukukhala, umuntu onke phela layo ulezikhalazo kadesi kumele sinanzelele. Abantwana bezikolo sebelezikhalazo labo, sebefuna ukuthi bebe ngabantwana abangatshaywayo, omunye lomunye ulesikhalazo. Kodwa-ke okwamafitshane ludaba oluhle lufuna nje ukuthi abantu bebone amanyathelo aqondileyo abangawathatha.
Ukhuthaza ukumanyana kwabasakhulayo laba kunjongo yabo le kungakhangelwa ukuthi lo ofuna ukungena esikhundleni ngowaliphi ibandla.
Kodwa simele sinanzelele ukuthi isikhathi siyahamba, akula kungaswelakala ithuba elokuthi udaba lolulungiswe singakafiki kwisikhathi sokhetho. Siyakwazi ukuthi thina ngo-2018 kuzaba lokhetho. Okokuqala, okwesibili, mina ukubona kwami bebeyahlanganisa bonke labo ontanga abafisela ukuthi bethole izikhundla zingaba ama-MP kumbeni abaleminyaka engamashumi amabili lanye 21, bebambanise njalo lalabo ababe bahlanganisile, behambe belenhloso yokuthi thina silabo abantu abamele umbeni abantu ababe ngabe ngabezani ngabe-MDC bengama-independent asekwazi umbeni bebe lombono singathi bebe le-evidence ukuthi abantu bakhona bakhona.
Abasakhulayo laba bathi isisekelo sombuso sipha wonke oleminyaka elithumi lasificaminembili ilungelo lokuphatheka ukhetho ngendlela yokubhalisa ukuba lelungelo lokuvota loba kuncintisa kuyiloba yisiphi isikhundla ku section 67 subsection 3 lo section 67 subsection 3b isisekelo sinye sibuya njalo sithi kulentanga evunyelwayo ukuncintisa kusiya ngesigaba okuphikisana lokuchiwo kusigaba 67 subsection 3 isigaba 91 subsection 1b bathi singumgoqo wabasakhulayo lapho befisa uncintisa kukhetho lukamongameli njengoba sikubeka sobala kuba lesi sikhundla sincintiswa ngosefikise iminyaka engamachumi amane abasakhulayo laba bathi konke lokhu kuphambana lokuchiwo isigaba 56 kusisekelo sombuso sona esithi malunga abikhona ubandlululo kwezokutholiswa kwamathuba ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingumavis gama
lingakhohlwa uhlelo Studio 7 ngo-8 ntambama lapho esixoxa khona ngokudabuka phakathi webandla le-MPCT abantu bazaluphatha njani udaba lolu ngesikhathi sokhetho thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eWashington DC Okay sizwe esivela kwamanye amazwe Indodana kawayengumongameli Jose Eduardo dos Santos wele Angola umiswe phambi komthethwandaba esetheswa icala lokuchaphaza izigidi ezingamakhulu amahlanu zamadola eMelika okuyimali ayikhiphe elizweni esiyayifaka ebhanga lakweLebhilitani. UZulu wase-Egypt uqalise ukuvota lamhlanje ekuseni kukhetho olukhangelelwe ukubuyisela embusweni umongameli Abdel Fattah el-Sisi okweminyaka emine elandelayo u-Al-Sisi uncintisana lomuntu oyedwa kuphela uMusa Mustafa Musa Abogatsha lubona ngokulondolozwa kwemvelo lwe-National Parks and Wildlife bathi sebenikeze amapholisa ubufakazi obuveza ukuba owayengumongameli uRobert Mugabe unkosikazi Grace Mugabe wayephatheka emsebenzini yonkohlakalo ekuthengisweni kwempondo zendlovu phandle kwelizwe. Lezi mpondo zibikwa zazikhitshwa elizweni zithiwa izipho ezazithunyelwa izihlobo labangane emazweni anjengeleMelika, China, Dubai lamanye. Isikhulumeli samapholisa uSenior Assistant Commissioner Charity Jaramba utshele iStudio 7 ukuthi amapholisa khona iqalisa ukucubungula leli cala ngakho ke umsebenzi ulakho ukuthatha isikhathi esithile. Unkosazana Mugabe etheswa njalo amacala enkohlakalo emsebenzini njalo okuthengiswa kwamatshe aligugu awegolide lamadayimani. I-Studio 7 ixoxele isikhulumeli sogatsha lokulondolozwa kwemvelo olwe-National Parks umnumzana Dinashe Farao othi ngempela lobo bufakazi bukhona njalo sebebunikeze amapholisa.
Zatakaita isusu se department rinoona nezvekuchengetedza kwemhuka.
Tina njengabogatsha lokulondolozwa kwemvelo lezinyamazana zendle sanikeza amapholisa obufakazi esinakanela ukuthi kunganceda ekucubunguleni leli cala eletheswa unkosikazi Grace Mugabe. Okubuya engqondweni zami masinya yibufakazi bencwadi eyalotshwa ngumqondisi wogatsha lwethu nyakenye ngumfufu lapho yeofisi yowayengumongameli yaloba yokucela imvumo yokuphumisa impondo zendlovu phandle kwelizwe. Lesi sicelo asizange samukelwe kakuhle ngumqondisi walolu gatsha owala ukunikeza leyo mvumo. Uthe eseyalile usayina leyo ncwadi wazozibona esethintwa ngocingo ngumqondisi wehofisi kowayengumongameli esithi ufuna na umkamongameli abe nguye na umthinta ngocingo ukuze aphe leyo mvumo. Ngokwethusela ngale indlela umqondisi lo ubikwa wahle wasayina lolo kwalo esebanjwa ngamandla ukwenza njalo.
lo ke bekungumnumzana Tinashe Farao isikhulumeli sokgatsha lokulondolozwa kwemvelo ebekhuluma le Studio 7 eHarare asenelisanga ukuxoxa lo nkosikazi Mgabe ngaleli cala letheswayo kodwa iStudio 7 ithinte umkhokheli webandla elitsha eleNational Patriotic Front eliyazakala lisekelwa wayengumongameli umnumzana Robert Mgabe umnumzana Ambrose Mtiniri othi la ngamacala okubazelwa etheswa unkosikazi Mgabe ngoba kuphathelane lezombusazwe. Inhlanganiso yobona ngezomkhuhlane wegcikwane le-HIV e-National AIDS Council ithi inani labantu abanatha amaphilisi okwehlisa igcikwane lengculaza emzimbeni kobulawayo seliqansile njalo ithi ngomnyaka ka-2017 inani labantu ababanjwe imikhuhlane yengulamakhwa iqansile. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ekhona le kobulawayo.
Lokho kuphume ekwethulweni kwempumela yokuqhutshwa kwenhlelo zokulwisana legciwane le-HIV eZimbabwe, inaki ikhangele izigaba ezehlukeneyo. Lezi zigoqela ukuhlolwa kwegciwane kwabomama abazithweleyo labomkabo, imikhuhlane yengulamakhwa, ukusetshenziswa kwejazi likamkhwenyana, ukumemetheka kwegciwane le-HIV kwabasakhulayo, ukutholwa kwamaphilisi ehlisa igciwane emzimbeni, kanye lokusokwa kwabesilisa. Okumqoka phakathi kwempumela le ethu lweyinak ikuthi inani labo mama abahlolwa igcikwane liqansile laloba behlolwa bengelabo mkabo. Ngomnyaka ka-2017 inani labo mama abahloliweyo kobulawayo baphose baba zinkulungwane ezilichumi i-9862 kuthi obaba abahlolwa ngesikhathi omama bekhulelwe bazinkulungwane phose ezimbili i-1852. Ekhuluma lentathela izindaba kobulawayo osebenza lenak umnumzana na Douglas Moyo uthe njalo ngomnaka ka-2017 inani labantu abagula imkhuhlane yengulamakhwa libe zinkulungwane phose ezilichumi i-9846 okutshengisa ukuthi iqansile nxa kuqathaniswa lomnyaka ka-2016 okwaba labantu abaphezulu kwenkulungwane ezithoba minwe mbili 8419. Uthe njalo ubuningi benani labantu abalemikhuhlane le kuyibufakazi bokuthi abantu abakhuthaleli zivikela nxa besiya emacansini.
Sikhangela ama sexual transmitted infections. Ama siki as long we are still getting ama siki AIDS emaningi. So what is evident in these two figures? These ones as ama STIs and then these ones. The evidence here booking for Laurent les ama siki lesana. This is evidence of people who had antibiotics. But look at in 2013 ama siki. La ngai declina. 2013 what time ago? 14,000, eh? But for 2017, I've been 9,000. But 9,000 of unprotected sexual intercourse. If those encounters transmitted HIV, what are we talking about?
Umoyo uchasise njalo ngamaphilisi anathwa kuzanywa ukuvikela igciwane le-HIV awe pre-exposure prophylaxis i-PrEP lawe PEP ethi abantu bavame ukuphambanisa ukuwasebenzisa.
So I'm saying abantu they usually confuse this. Umuntu agijima e-pharmacy ayidinga and PrEP not even the PEP. PrEP inata umuntu onjani? Before you are exposed. I-PEP we inata after exposure. We have got people abaze exposure abese hamba siyacela in i-PrEP not i-PEP.
Umoyo uthe njalo inani labasakhulayo abalegciwane liyaqansa kakhulu ethi lokhu kulusizi ngoba yibo abakhangelelwe ukuba zinkokheli zakusasa.
Positivity rate is about iyaqansa siyaphezulu ngoba this is our future generation. But yabona ikhwele njani from 3 to 8%, that is high. Asofike incane leyana means ukuthi age group lana bayithi silomsebenzi. And this is the age group abantu bafundile. This is the age group abahlala ku social media abale access to information. But we are seeing HIV, new HIV infection emerging in that age group. Yet diversity number future what? Yes.
Unkosikazi Similo Hlazo okhulelweyo uxoxe le Studio 7 ethi kunzima ukuthi obaba bayehlolwa igcikwane le-HIV ethi bakhetha ukubona impumela zabomkabo.
Lapho nxa kuhlolwa sokuhlola basikhuthaza ukuthi sibuye labomkethu ukuze sonke sihlole ngokufananayo impumela sonke sibe siyazi ukuthi sonke siminjani. Kodwa uhluphe ngisuka ngihlangane lalo ukuthi ubaba akafuni ukubuya ukuzohlolwa kanye lami. Yena uthi nxa kuhlolwe mina kulungile ngoba naye ahlaze kwazi ukuthi yena naye uminjani ngama-results ami.
Umnumzana Thandazani Nkomo uthi kuyadondisa ukuyahlola igcikwane njalo bayesaba ukuyadinga indwangu entabeni.
Inqabe sihamba ku-ANC ngale isikhathi esiningi obabaye ukuthi babevele bengela lwazi olwaneleyo ukuthi batestelwane lokuthi kuyekuvikelwa kwabantwana. Kodwa-ke ngabe bayaqala betshelwe obaba ukuthi bavele batestiselwane bengabalalolo lwazi obaba mbone ngani kuthiwa banganelisa ukuthi lawo bephatheke njalo befise ukuthi betestwe.
Okunye okuvezwe yinakhi ukuthi ukusetshenziswa kwejazi likamkhwenyana kubomama lakubobaba kuqinisile ngamashumi amabili lesithupha kubobaba kuthi owabomama ngeshumi lasithupha i-16%. Bathi ukuqinisa lokhu kubangelwe yikusebenza nzima kwenhlanganiso yeZimbabwe National Family Planning Council. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Umkhokheli welinye lamacele alwisanayo awe-MDCT unkosazana Thokozani Khuphe oxotshwe ebandleni ngelinye icele elikhokhelwa umnumzana Nelson Jamisa ngeviki edluleyo lamhlanje uphe umbono wakhe ngokuxotshwa kwakhe labanye abagoqela umqoqi wenhlelo zebandla umnumzana Bednico Bebe.
Icele le-MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Chamisa lihlale umhlangano wedalela phezulu lalelo bandla laphuma lesinqumo sokuxotsha uMakhuphe umqoqi wenhlelo umnumzana Abednico Bebe isikhulumeli sebandla umnumzana Obethi Guthu kanye labanye. Abaxotshiweyo ngumnumzana Chamisa bathi kuyamangalisa ukuthi baxotshwe libandla abavele bebengela budlelwano lalo njalo lo othi ubaxotshile ekwenza engalandeli isisekelo sebandla. UMakhuphe uthi bakubeka sobala emhlanganweni wakobulawayo we-amphitheatre ukuba abalabudlelwano labantu abalobudlwangudlwangu njalo abangalandeli isisekelo sombuso. Ethi njengebandla balesisekelo sombuso esiphawula ukuba baziphathe njani.
Into yokuqala engithanda ukuthi ngiyikhulumele ukuthi thina njengephathi sile constitution ekhulumayo ukuthi uma upresident engekho yibini okwenzakalayo. Sazo sakhulume ekuqaleni ukuthi laba othamisa labanye bakhe abafuni kulandela i-constitution yephathi. Yikho beyenza izinto okungekho ku-constitution yephathi, bayenza izinto ngodlakela ukuthi bethathe iphawu. So thina sikwalile lokhu. Thina mhlaka 18 March saba le meeting e-amphitheatre sayakhuluma ukuthi thina kasisoze sisebenze labantu abangafuni ukuthi belandele i-constitution yephathi. Asisoze sisebenze labantu abalodlakela abasebenzisa i-violence ukuthi bethathe iphawu.
Uqhubeke ethi uChamisa nguye owazixotsha ebandleni labanye bakhe abavele besephula isisekelo sebandla kungakhathalekile ukuba ekwenzeni kwakhe lokho usekelwa ngobani.
UChamisa nabanye bakhe sebezikhiphile bona ephathini ngokuthi sebedlule ukuthi belandele i-constitution yebandla eyiyo esitshelayo ukuthi yibini okumele sikwenze, yibini okungamelanga sikwenze, eyiyo okumele siyilandele.
Umnumzana Abednico Bebe omunye wabaxotshwe nguChamisa uthi kakatholi incwadi evela ebandleni lakhe imazisa ukuba uxotshiwe. Ukubangwa kobukhokheli kusuke kwaqansa ngemva kokubhubha kukaTsvangirai kuze kube lamuhla osokudale ukuba labo abakhethwa iCongress baxotshwe ngabangakhethwanga iCongress bethi balandela isisekelo sebandla okulakho ukuphazamisa impumela yokhetho lwalonyaka. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Siyabonga Mandlovu kuphetha ke uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele bezikhokhela. Amapolisa abikwa enikezwe ubufakazi obuveza ukuba umkamongameli wayengumongameli umnumzana Robert Mugabe, unkosikazi Mugabe, wayephatheka emsebenzini yenkohlakalo. Siluqhiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Sidibaneni njalo ekuseni ngo 6:30.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.